Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngecontract bayaseshushela eTable. Abanye bethu baphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe ekhona ngale eHarare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, kuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla Mnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongele Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo Mnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Xukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethiswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumele namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngecontract bayaseshushela eTable. Abanye bethu baphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khona ngale eHarare, kodwa sesesibuye siphendule sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandlaleni le-MRP.
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thatha mina impahla zenu selisiya e-HARA. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalile bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni enje ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sishushwa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ephathi nezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi langamalunga ephathi konke bekuyihlobo zethu.
Enje iChikurubi laliseyakwenzani?
Bathi konkhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi konkhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu. Okokuthi nasesiyi-threat, akwazi ukuthi i-threat yani ke khona. Kapanya ngani siyambuluzi. Wase kutuwa sikani sekatana. Kati mtuwa kazena soze ifige kono. Wakunyo kule ambela ikona loko kukuti njongo wa tinasiti. Ni mtuwa kazi kushifuti tinasulwa. Tako jimi le shona. So kumelege siye ema shona leni. Kukuze basi kaulisi. Lapo kume na mtuwa kuminisi ndevele kono. Okade kukuminisi shona 24-7. Wako injela yoku sisusushu.
Sesikuluma ngalo ibandla. Ugoto ababe buya uzolibona belixhasa abanye benu. Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla la kuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ngani libandla linye
ngiyakuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela eHarare uyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu ulo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe kodwa okwakathe sayi bebesajabulele amalunga ngikhuluma nje phakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili iningi vele kade ngisebenza la eyise libuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendlela ensebenza la silo lesihlangabezile.
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda ilunga lebandla leMRP iMthwakazi Republic Party okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka imbalwa edluleyo. Umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matshakaire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabale minyaka esuka kwelitshumi lasitshiya kalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla leZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZANU-PF aliguquki lihlala liyilokhu elikho khona lokhu ethine sikwaziwe ngeZANU kusukela lokhu eyasungulwayo yaqala lo mbuso ilokhu iyizanu ayingeke yaguquka. Asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi izanu izoguquka. IZANU yiyena leso siyibona konke lokhu abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni yinto nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abayaphambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo njalo esikwaziyo ukuthi iZANU ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasezobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi iZANU isebenza kanjani. Yiyo le iZANU ayisimangalisi and kumele sibe wazi ukuthi abantu mele bazi ukuthi ezimbabwe akulanto ukuthiwa nguhulumende lebadlela ubusayo. Kokubili lokho yinto yini, basebenzelana ndawonye. Ngathi mase sikulandela kahle ibutho lezimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe i-state, bese sibuya sithathe lo hulumende izanu ngendlela yona ehlela ngayo izinto. Zonke lezi zinto yinto yinye.
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe, yiwuphi umahluko osubonile?
Kushiyene kulamanye amazwe, maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe, ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende, babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda, kodwa akufanani. Okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni, kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqenjini elibusayo, bazivusele kuzani, yikho okufunakalayo. Yumehluko nje laphanya maso.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayela emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnumzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu, ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu, ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini, kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba nezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo, ehloniphayo futhi.
Ye, kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe, okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokhrati kukhona elingazange labubhekisisa kahle kakhulu, ngoba umhlaba ungathi awunanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabe uyaqhubeka ukuthi abe umongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni elenziwa yile iqembu lamademokhrati, ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala, kodwa ke unganeno. Kodwa ke sinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo, babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa, yebo kambe sesingababona amaAmerican befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise njengokuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lanqa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni ngoba ingacatsha enkonzweni esenza ubungili mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna bafundiswe bephakathi khona ngale emachurch akhona ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UKalistas Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
Zichithinde ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi kodwa litshuni ilanga babamba umsebenzi omsamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso e-Igugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kufuna ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathile kumbe emtshadweni wakomakhelwane afike khona ngala fice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga. Kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini, the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwale indawo yonke igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcweti esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngezimolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcweti ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo nalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhwicamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelitshumi kusiya itshumi lane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebele minyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emolini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka komkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamaRand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube o Studio 7 ngalolu daba.
Ndali khona ikhulile ndi asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona. Khona ku-Italy nje lo nto kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise lowana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families. But from next week kuzaqalisa ama-sebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo lwendla ukuthi abantu bencedeke benezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemile enganani nxa ula umama labenzela abantwana ababili yazithola khona ukukudla nxa ungubaba ulo mama ulabantwana kumbe afika eight yazithola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizi leni ntengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisa, kunzima kunzima. Uhulumende esengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle kulatshani. Yawazi iminyaka eminingi edlulayo bangakule drought sesiqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo ogasa tembu but kathezi vela kulalito zispik le nkomo sezidobha khona ukudla okwakumikile kwahle kwawoma kungakavuthi so esikhangelela ukuthi lakho kuzaba lendlala yezifuyo kube lendlala yabantu lenyaka. So kulobunzima sibili and uhulumende sekumale program ukuthi elithi kugejwe amabholi kumbe lapho kula mabholi khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe isedikane zithole igreen nedikele ekhuzenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sivele kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kujalo kuoma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka.
Kunzima sibili kunzima yekho kathesi uhulumende sethe ku-identify ama-high yield boards lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachibi sekuwoma vela ngibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu. So yekho kuzamakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-type data scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi imango emide kuba vele kungalakuhle labantu labo bethole ukuthi bezincedise ngezivillage by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'thelo lakuyo.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede?
Ye, so uhulumende useyayenza ukuthi ama-stakeholders wona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzamele ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli umbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe ngitshona ndoda kodwa umnyaka lo siyaphelela ngokwava muntu esiqala mpela ngincedise kakhulu abantu yeyi umhlaba obhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga sisethulela iindaba ezimnandi mina ilapha e-South Africa ngikhayambiyela Surupane igama ngingusarenda Moyo.
Studio 7 ungabona usapota nalo chava ukuba usapotela izano kusegcikini. Uthaba wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano. I-opposition ayisekho ngendaba kaThaba. Abantu bevuma ukurojwa nguThaba etini uyalungisa. UThaba esebenzela izano. Imbonele lupani lepupu le ayikho into eyenziwa nguThaba. Uma usapota uThaba ngohle uphuma egcikini nje usapotela izano. Ungajoni uhluphume njengodriver wetrekitha.
Basakazini nje. Basakazini nginade nginombuzo bethi. Nombuzo ngeSadak. Ukuthi kathuna iSadak imele le. Ngoba iSadak ikwazi ngishopha ukuthi iZANU-PF yarika ama-election. So nanti iZANU-PF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona iSadak iZANU-PF. Ayisawadlula kudala iZANU-PF orovothwa kodwa kuneSadak ebheke wona lama-election. Yona imele le ndiyoSadak. Umbuzo wami la. Ukuthi leyo SADAK imele le. Ngisho ukuthi ayisizi ngalutho. Kudala zahlupheka mustete something yes kodwa leyo SADAK ikhona kuthi hayi iSADAK yezobheka ama election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi kubo Zambia yezobheka ama elections kodwa izano PF singayivoteli libe liwin. Hayi umbuzo wami lo kuthi yona iSADAK yini ume iSADAK izano PF vele ngoba isakwazi.
Studio 7 basakazi abahle siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi ndina ngolowo sisi lokuthiwa kunathulo othi yena yeye okugize edifenda amashona amsho ukuqomba esishoneni ngihambe ezivalele amashona la ngabe lokhu embuluzela namandebele la ayekele lokhu simbuluzela thina sifuni ntuhlo ngamashona yena ngihambe ezivale emashoneni khona la yandisa amashona akhe lawo khanye wawathanda asuke kuthi emandebeleni lapho.
Sabinyena Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi kuhle kakhulu wenza eSenegal siyababongela kodwa-ke abantu kanti baphila ngangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party le bephethe eSenegal bafaka opposition kodwa abantu beZimbabwe babezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi i-opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnangakho sebayicisha kulelo lizwe and la mazwe e-Afrika wonke ngathi nje ayasifulayithela so thina singamaZimbabwe sokumele thina sizethese ijogwe ukudlala into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu kaphela liyakhona kumnyama ngaphandle kwethu sizolikhanyisela. Siyabonga.
Hayi vele sikhuluma iqiniso ilizwe ngeke libuse ufana lomlangakwa so ngoba okokuqala vele kawuyazi ututho ngokubusa abantu okwako mazoke ukubusa abantu ukubulala abantu kuphela ukuthumba abantu ukuhlala ubulela abantu uhlontshela abantu kuphela ngoba vele kunamuntu okufunayo akunamuntu okuvotelayo kavotelwa ngomuntu vele umuntu lo kasiwaye uma kuthiwa umuntu wakona ukhuluma into ukhuluma ukubulala kuphela kumanje uphrinta ama-t-shirt engenzi imali imaletha uchoni kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya akusebenzi kakuthengi kakusomali abantu bahlala kuyibela ngokugcwela amasaka njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzi abantu beluzi abantu kuze kube nini.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku
+12024650318. Efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi ndithengilele ebuthongweni ngafufa uba umazela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Skhosana Bendi sabethe rekoda etawuni ingoma yakho kolizaphela i-virus ingoma leyi kiphe ngomyako omusha ingoma leyi kuma ngesomiso ubabalo mameka bazwanani emasazini bayafulathelana abantwana abasafundi esikolo ama ofisi avaliwe ukulumile
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe-National Youth Service luzaqala njalo ngoNhlangula lonyaka. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.